lokhu kuphuma emhlanganweni we-Fadik Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa obekhona laye labomongameli bakwele-South Africa, Botswana lele-Mozambique. Lo mhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lo mhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayona lenyanga ozahlela ukuba amazwe e-SADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mpiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebezedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika phose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho le-Palma. Ekhuluma le-Studio 7, u-retired Colonel Bhatha Magwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo le-Zipra uthi okwenziwa inkokheli ye-SADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Umbusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azele uzulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kwe-SADC kufuze kube yikuvikela uzulu weMozambique.
Sikhangele isimo esiseMozambique, ngombono wami ngibona ingazani i-SADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi, njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imise, and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngenzake likwenelise lilodwa, lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe imnumzana Mavila Sikhumalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Sihlangane namhlanje sibona ukuthi i-extraordinary SADC double troika summit eyenziwa eMaputo namhlanje ngama-leaders e-SADC kwini esingakuthoyo thina. Sithole uthuba lokuzwa ukuthi kwini okwenzakalayo, njalo abantu bahlukuluzwa njani, ama-citizens elizwe leMozambique. Umhlangano lo ucine usenza ikho yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe. Manxaso kumisiwe sokusipha uthuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume. Ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lokhu.
Umvukela useMozambique ngabahlamuki abalobudlelwano nabenhlanganiso yamalwa ecatsha yakwele Iraq le-Syria e-ISIS owaqala ngomnyaka ka-2017, kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga basuthuna idolobho le-Palma ngomvimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika 60 billion US dollars enjiwa yinkampani ye-Total e-France. Embikweni wayo i-SADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwa ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi, yena omgcinisihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala mazwe ole-Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Amanye amazwe angamalunga ogatsha le-Troika ngeleZimbabwe elalinga umgcinisihlalo kunyanga ezidlileyo nele-South Africa elizaba umgcinisihlalo kunyanga ezilandelayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.